percentage yokuthi 76% kayisiyo i-target ekade sixotshana layo. Thina into esixotshana layo, ixotshana yento ethiwayo nayilokhuze i-bread basket yethu. Xotshana le nto ethiwa yi-living wage. So thina nxa siyinanzelele sibe sikhangele thina ukuthi ukwenzela ukuthi impilo yezisebenzi zikahulumende lababalisi ingayehli phansi, ube kulungile ukuthi sithathe imali elamafigures awe-US dollars lawana sibe sesisebenzisa i-interbank rate ukwenzela ukuthi impilo yezisebenzi zikahulumende isitatus sangkhona sibe silokho sikhona. So nxa sikhangele ukuthi 76% isipercentage kayisisebenzeli kuhle, into ekade izasebenzela kuhle yikuthi sithole imali elesilinganiso se-4,000 something. Kodwa-ke hhayi sesikubonile lokho njengabakhokheli esiyithethe leyi impumela leyi sesiyibeka ebantwini. So bona nawo bazasitshela ukuthi hhayi nxa kunje singakuhambisa njani sisiya phambili. Ukhona omunye umhlangano okuza kuba khona ngemva kweviki sesikhulume lezisebenzi. Kuqakathekile ukuthi uhulumende abe lokho edinga indlela eziningi ezizaphathisa ababalisi kuleli lizwe ukwenzela ukuthi bakwanise labo ukuthi bathenge isinkwa, bakwanise labo ukuthi baye emsebenzini babhadalele abantwana babo i-school fees. Le nto yonke efunakalayo yiyo into eqakathekileyo yona leyo.
Alubana uhulumende ethe wajama waphelela ku-76% khonapho lizabuyela yini emsebenzini ekuvulweni kwesikolo?
Yiyo into kumele ukuthi sikhulumele lababalisi lezisebenzi zonke, ngoba thina njengabakhokheli kasisoze siyithathele indaba siyiqede sodwa. So sizabe sikhulumisana labo sizwe ukuthi bathini.